Endabeni zethu lamhlanje lelo Praxedes Jeremiah. Abesifazana bathi ukubeloke kuqhakathekiswa obaba labantwana abangabafana lokhe kungumgoqo omkhulu kibo ikakhulu abalesiphiwo sokuphatheka emsebenzini owakuthiwa ngeyabesilisa. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi likhisimusi yalonyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula ukuze baselele imuli zabo. Sikhangele kwezempilakahle sokuqhamuka emkhuhlane wenkomo oyi-anthrax esigabeni semzingwane eMathabeleland South obikwa usuhlasele abantu phose amashumi amane wabulala inkomo ezingaphezu kwaleli nani. Umqeqeshi weqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu yelama-Warriors obesexotshiwe umsebenzi uKalisto Pasua ubikwa eseyalile ukubuyiselwa esikhundleni sakhe nxa indingeko zakhe zingakalungisiswa. Ku-Live Talk lamhlanje lokhu siqhubeka sihlaziya udaba lomqeqeshi weqembu lama-Warriors uKalisto Pasua kanye lokwenzakala enhlanganisweni yenguqu elizweni eyezifa. Ingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-1208 laku-1546 shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.